asazi ukuthi angekho prepared ngakho ukuyini njengoba bona yibo ababuya ke lama proposals ama amendments lawo bona angekho prepared ngakho ukuthi nje sina sesuke safaka lati esikubonayo ukuthi ayibe kusilela kulokho okwakufakwe nguhulumeni so ke yikho engakutsho ukuthi bekusenzakala kanti kakhulu sina izinto akade sizidinga kaze zinengi kakhulu kade sifuna ukuthi zingeniswe lapha eyakuqala besidinga ke ukuthi izekhi ibe liqembu sibe sibili elizimele lodwa elingelabani lobani ongalinika umthetho wokuthi yenzani lokho lingayenzi lokho so ke ifull independence yezekhi ngokunye akade sikudinga okwakuqala kuyindifull independence khona apho ukuthi kulaliyana icommittee okuthiwa iaccreditation committee ebona ngokuthi ngobani abangabuya ukuthi bezo observer ukhetho siyayinanzelela ukuthi icommittee liyana ilama members angu 10 phakathina kwama members ona lawo angu 10 abangu 6 yizisebenzi zikahulumende kanti bona bezekhi bangu 4 kuphela okutsho ukuthi ke ngenumber zona lezi esizikhangelayo ukuthi uhulumende can have their own way ngoba bona baningi ukwedlula abezekhi thina ke sikudingayo ukuthi hayi nxa kuyikuthi khona sesifuna ukuthi kungena abanye abantu kwi-accreditation committee abangaso bezekhi kakutsho ukuthi ke i-opposition layo kufuze ukuthi ibe represented ibe lama members ukwenzela ukuthi sibonisane sindawonye sonke ukuthi hayi lapho kufuze ukuthi kwenzakale yilokho lalokho then ke siyananzelela njalo ukuthi umthetho okhona kathesi uthi wona imithetho yonke ama-regulations angabe efuna ukwenziwa phezu kwama-election kufuze aprove nguminister thina sithi as long as uminister elokhe lamandla okuaprova umthetho ophathelane lama-election oyabubunjwe izekhi then kutsho ukuthi izekhi kayisiyo edecidayo kutsho ukuthi abawayiwe onguyodecidayo nguminister kanti uminister siyakwazi ukuthi naye ule bandla alimeleyo
manje njengoba kukhanya izikhalazo lezi ziziningi kangaka sona isikhathi sokhetho sesisondele libona ungani kuzayeneliseka na ukuthi kufezeke lokhu ilanga lokhetho lingakafiki
umnangagwa lohulumende wakhe wamabutho kabala option kufuze lokho bekwenze nxa kuye ukuthi befuna ukuthi khona kube lokhetho oluyayenza ukuthi uhulumende wabo abe nguhulumende osemthethweni ngiyakholwa ukuthi labo bayafisa ukuthi lolo khetho lube khona ende lube lukhetho olu free fair and credit so ke ngoba nxa bangayela ukwenza njalo kutsho ukuthi siyabe silokhu siyaqhubekela phambili sililizwe elilokhu likhokhelelwa nguhulumende owangena ngodlame owangena ngekhulu so ngiyabona ke ngiyakholwa ukuthi labo abakufuni khona lokho so njengoba bengakufuni hayi issue yesikhathi amboni mina ukuthi isikhathi singavimbela ukuthi lokho kulungisiswe.